Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu lamhlanje ekuseni siku 27 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga.
Abantu abaningi bebesesesabo ukuthi ngento ezenzwa yizeki bamele bavote na so sibuye namhla ukuthi sizoba yazisa ukuthi bangamvothela umzalo nosonjamisa amavoti abo onke akwenza ukount.
Amaqwetha amela umanyano we-MDC Alliance athi asecande indlela ezalandelwa ukuthi umkhokheli walo umanyano umnumzana nesonjamisa aphiwe amandla njengemfanelo yakhe enganqoba kukhetho ngomvulo ozayo.
Bazabotshwa abantu abahamba ngezimoto ezingarejistered, bazabotshwa abantu abadlula ama-traffic lights, bazabotshwa futhi abantu abadriver bengala ma-licenses. Khathesi into eqakathekileyo kade siyikhangele yiyo ama-roadblock. Isiyimile ngothi yiyo kade sithwalise ilizwe nzima, ama-tourists sesesaba ukubuya eZimbabwe.
Umphathintambo kahulumente obona ukwenzakala elizweni umnumzana Obert Bofu uthi ugatsha lwakhe luphumelele ukulungisa udaba lwama-roadblocks. Njalo amapolisa selubhekise kubatshayeli bezimota asebetshakala emgaqweni bengalandeli imithetho. Ungakhohlwa ukuthi ungalandela lolu hlelo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele kumbe usilobele umbono wakho. Njalo nxa ufuna ukungena emsakazweni usithumele inombolo zakho, siza kutshayela ucingo ngoba siya live streamer lezi ndaba. Umkhokheli wequla lamagqwetha amela umanyano we-MDC Alliance umnumzana Thabani Mpofu uthi sebecande indlela ezalandelwa ukulondoloza ivoti kaZulu kanye lokuthi umkhokheli walumanyano umnumzana Nelson Chamisa aphiwe amandla njengemfanelo enganqoba kukhetho ngomvulo onalo ozayo. UMavis Gama intathela izindaba yethu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umpofu utsho lokhu emhlanganweni lethathela izindaba.
Sifuna ukwazisa umthokazi omhle ukuthi bonke labo abazovotela uNelson Chamisa amavotes abo se azagcinwa kakuhle, azabalwa kakuhle, kuza kuba le transfer of power umzana Nelson Chamisa enganqoba. Abantu abaningi bebesesesabo ukuthi ngento ezenzwa yizeki bamele bavote na so sibuye namhla ukuthi sizoba yazisa ukuthi bangamvothela umzalo uNelson Chamisa amavoti abo onke akwenza ukount.
Ulandisa njalo ngokubafuqileyo ukuqhuba lomhlangano lentathela izindaba.
Anti lawubona ukulamkhuba ubuqili obuyenzwa yizeki ukuthi le nto eziningi ezenziwayo ezingayisizo ezingekho emthethweni. Kodwa thina njengamagqwetha sesihleli phansi saluhlazulula lolu daba, salungisisa ama-strategies azakwenza ukuthi ivoti yonke evotelwa umzana uNelson Chamisa izabalwa ibe le effect. Enye into esiyibonayo ngiyokuthi ama-votes azavotelwa umzana uNelson Chamisa azaba emaningi ukudlula ama-votes amanye ama-candidates wonke.
Umpofu uthi isiqinisekiso sokuba ezolunqoba lolukhetho uChamisa sivelela ebantwini.
Sibe uzotshela abantu ukuthi ama-votes abo abalawo ngoba bafuna ukumvotela, ama-votes abo abalawo akwenza ukukhetha. Kule ndlela enye ezulwini, kule ndlela enye egodini, kule ndlela enye e-result election. Indlela leyo indlela ecazulula, indlela ekubeka sobala ukuthi upresident oyiZimbabwe uzaba umzamo Nelson Chamisa.
U-advocate Mpofu uthi lokho kwenzakala kukhetho luka-2008 akuyi kuphinda kwenzakale njalo lapho umuyi owayengukhokheli webandla eliphikisayo le-MDCT umnumzana Bogen Tswangirai wayenqobile kukhetho kodwa waqilwa lokuvinjwa ukuthi angene embusweni ngabakubutho. Kwaphetha sekubunjwa uhulumende womanyano wamabandla ehlukeneyo owawukhokhelwa ngumnumzana Robert Mugabe ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane zithi izimiso ezithenjiswa ngamabandla ezombusazwe kumamanifesto awo zimomethe okubajabulisayo, kodwa bakujwayele ukuthi amabandla la ahlezi ethembisa okuningi ngesikhathi sokhetho okungasoze kufezeke. U-Ezra Chisaspanda we-Studio 7 uxoxela abanye babo wasethulela lolu daba.
Bathi ukhuluma kulula, kodwa ukwenza kunzima. Iningi labeZimbabwe esebehlala eBhilithane lithi abavotayo bangakhohlwa ukuthi batshelwa amanga ngesikhathi sokhetho. Abezombusazwe bencenga ivoti labo. Unkosazana Sane Ndlovu, isakhamuzi eLondon, uthi abantu abavotele umuntu okhuluma izinto ezingafezeka.
Wabonile ama-manifesto ama-political parties wonke. Akulanto entsha emangalisayo abayikhulumayo. Bakhuluma izithembiso zamanga. Kodwa kulomuntu oyedwa okhuluma okulengqondo, uPresident we-APA uNkosana Moyo. Manje abantu kabathathi isikhathi ukuthi bamlalele, baphonga uthatheka belandela abantu abaqamba amanga. Bengifisa ukuthi abantu bavotele uNkosana Moyo for president.
Omnumzana Msakade Zitha uthi abantu kabake bazame amanye amabandla amancane bakhohlwe ngamakhulu ahleze sehluleka ukubusa kuhle.
Ngibala ama manifesto izanu isesiloko esibala ama manifesto wayo besiqambela amanga into abazazenza for 40 years. Kambe ungabe ukwanile nqamuntu eza kutshela into efanayo 40 years kude engayenzi lokho umkholwa? Same MDC ile 18 years isitshela ama manifesto wayo. Asingisizame imthwakazi imanifesto yabo yokuqala sibone ukuthi kanti bona bazasenzelana.
Abanye bathi ukhetho luzayo kumele abantu bakhumbule ezomnotho okumele zilungise ukuthi ilizwe lisukume. Omnonza namandla Moyo ngomunye wabo.
Angithakazelele kakhulu imanifesto ye-MDC Alliance ngoba ikhanya ingani iza addressa indaba zomnotho welizwe. Lapha sesikhale kakhulu kwelakithi ngokuswelakala kwemali njalo langoku-implementa indaba ye-devolution of power ukuthi ama-resources ngezigaba ngezigaba abelaniswe kuhle kungela bugwelegwele i-corruption.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBhilithane zibuhlungu ngokungavunyelwa kwazo ukuvota besendaweni lapho ahlala khona ngaphandle kwelizwe, kodwa kuyizo eziphethe umnotho weZimbabwe ngokuthumela imali lokudla kuzihlobo labangane abasekhaya. Okuyinto ezifisa uhulumende ozakhethwa ngomvulo akuguqule lazo zibe le mvumo yokuvota. Ngimele Studio 7 igabaramu ngu-Ezra Chisaspanda.
Wabancintisa kukhetho ngomvulo nalozayo intatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu uxoxa lo Nkosazana Sehliselo Ndebele okhankasela ukumela ibulawayo Central edalele parlamente ekubandla lemthwakazi Republic Party.
Umkhankaso uyahamba kancane kancane ngoba inkinga sihlangana nazo ukuthi khona siparty le esithi self-funding. Asinayo imali kodwa kancane kancane we getting there. So we hope ukuthi khona lokhu nje okuncane sizophumelela ngoba abantu la sihlangana nabo esi interacta nabo singejana nabo bayas understand ukuthi sifunani.
Ba izeki ithizabe ifundisa ama election agency ebandleni lendi uhamsa njani?
Ebandleni lethu besingakatholi ikakhulu ku constituency yami, ngakhulumela kakhulu ku constituency yami, besingakatholi abantu abaningi abazimisele ukuthi basimele ezama agents wethu ngoba abantu bakithi bafuna imali, izinto zamahala abasazifuni. Ngakho siyacela nje ukuthi khona sicela ama volunteers ngoba lathi kunje yonke into esiyenzayo sikhipha izimali emaphoketini ethu, sihamba sicela nathi kodwa kunzima ngoba abantu bafuna imali. Sesithole nje those few.
Lingasitshela ngokuthi kuyini elikhangelele ukuthi linganqoba likwenzele uZulu?
Thina okuqala njenge-MRP sikhangelele ukuthi singanqoba sikhulule abantu bakithi kule ingcindezi abangaphansi kwayo eyenziwa ngukhulumende obusayo namhlanje. Yikho okokuqala esikukhangelele lokhu. Njalo mina njengo-MP weBulawayo Central ngiku-Metropolitan City ngikhangelele ukuthi sizolwa ngendaba ye-corruption lendaba ye-nepotism.
Indaba leyi eyokuthi ukhetho lungathi solwenziwa ama-results ayethatha isikhathi ukuthi emenyezelwe yizekhi lithini ngakho?
Lokhu ngicabanga ukuthi khona ku-unfair basuke besenzani yikho ngicabanga ukuthi ikho lapho kuba nama lento efana naleyo e rigging ngakho it's not fair why can't they like do it like namhlanje ama results aphume like sasa basalindeni vele why kumele kuthathe 5 days iviki and all that ngicabanga ukuthi it's very unfair
selini lahlangana endlokudlanga udlangu lapho likhankasa
ya kukhona la esike sahlangana khona lobunzima ikakhulu emakhaya ikakhulu kulezi ndawo ezifana labomguza kuma resettlement okunabantu khona abezana yikho esike sahlangana khona lobunzima uke wathi omunye ukansela wethu bafuna ukumxosha ekhaya bafuna ukumshisela ekhaya into ezifana nalezo
lo nkosazana sehliselo Ndebele okhankasela ukumela ibulawayo central edalele parliamente ekubandla lemthwakazi Republic Party.
Mina ndekretsuza abantu mehluko ngoba yokubana isukela ngo-1980 ungakhangela into eyenzakalayo ngo-1980 izanu ngakhuluma ngezanu ngo-1980 mina ngisesekuzapha yayigxila kakhulu kupolitics yayithatha yasebenzisa i-political power konke wangena konke okwenzakalayo
ngesikhathi sokusele amalanga ambalwa okuthi kuqhutshwe ukhetho elizweni. Abasekeli bebandla lezanu PF bathi umongameli Emerson Mnangagwa nguye okufanele anqobe ngoba engaletha inguquko elizweni. Kukanti abasekeli bomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa bathi ulungele ukubusa ngezizathu ezifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance endawonye lo Alderman David Ndlovu isiphathamandla sebandla lezanu PF onguye osungula lingxoxo.
Mina ndekretsuza abantu mehluko ngoba yokubana isukela ngo-1980 ungakhangela into eyenzakalayo ngo-1980 izanu ngakhuluma ngezanu ngo-1980 mina ngisesekuzapha yayigxila kakhulu kupolitics yayithatha yasebenzisa i-political power konke wangena konke okwenzakalayo kuthe ngo-1987 sekuyi-United Zanu PF kwaba lobubelo sesisebenza ndawonye. Kuthe ngemva kokufa kwamdala kwabuya kwehlukana futhi kwagcila futhi politics up 2008 to 2013 kuthe sesiyafika laphana amaparty zihlangene kwabuya futhi economy yelizwe yaba elunga sesihlangene ndawonye thereafter kwabuya from 2013 iZANU PF siba le internal political struggles njengeZANU PF ba concentrate futhi ku political struggle be cheer economic struggle ukuthi ukuthi economy izingavuyiselwa njani okwenza thina labanye abakuzana PF but akudingakathi selokho sikhuluma ngepolitics singakhulumi nenotho yikho umongameli okhona kathesi kakhulumi ngepolitics ukhuluma nenotho yokubana kathesi asikhulume nenotho sike sishiya ngamandla ezombangazi sifake amandla okubana inode ivuselwele esesile eminyaka eminingi ngaphansi kalo wengumongameli sidiliza ilizwe singelandawo lokwenzakala elizwe ezilonge thina sikupower eso sikufuna kathesi ukuthi akutshintshwe ukuthi mbani olamandla kuthiwe ngubani oletha ukudla etafuleni ebantwini.
Mnumzana Ndlovu, uyawakholwa amazwi ka-Alderman Ndlovu?
Amazwi ka-Alderman Ndlovu aliqiniso engathandileyo ngokuthi iZANU PF yiyo ebulele i-economy. Lawo mazwi amqotho aliqiniso umfowethu ngijayela ihlombe kulokho. Ukufake njalo sibili uthe yikho kathesi sebefuna ukukhangela ukuthuthukisa i-economy ngoba bayidiliza bebangayiphawa utsho njalo. Number 2
abantu okay. Alright, ngiyakhuluma.
Number 2 sile bhasi. Ibhasi le idriver udriver ulowindi wakhe. Athi ke uwindi wakhe mbusena ten. Yabe sesithi hayi driver phuma mfuthele phandle. Abe sesale driver athi hayi badala mina ngizalifikisa kuhle. Kodwa bebevele bedriver bebonke. Bebona bebonke. Thina njengeMDC Alliance siyakwazi ukuthi ebeku-government from 1980 up to abaqothwe ngo-November umgabe bebethi benza bebonke la ma-strategies abo yalabasebenzisa ngo-2013 no-2008 bebebonke besebenza bendawonye yikho kathesi mnangagwa kulangezela ngathi hhayi i-economy sengiyilungisa mna kathesi ikanti bebeyidilize bebonke lo mgabe iZANU PF ayisoze yafa yalungisa i-economy elizwe lezimbabwe.
Ye ingqobe isikuwe Alderman Ndlovu,
fanele siyehlukanise izinto lezi. Ukubana iZANU PF yayibusa yayilabantu abaku MDC lawo babekhona ku government, right? Uthi sikali sokuqona u driver lo thina ku Zanu PF bona from 1999 MDC yangena ukhulumende. So let me put it this way. Practically, the constitution elizwe yayinika u president amandla amaningi. Owenza ukuthi president umgabe wayesenza ama decisions amaningi awanikwa yi constitution elizwe esenza ama decisions njengokuthi u president uza ukuthi u president uza le constitution ye party la imnika the same powers yikho okusenza ukuthi umuntu one kube nguye oyenza ama decisions. Abanye labo andisa driver babe ngela decision abayenzayo okwenza ukubona bethi akumelanga sivumele umuntu lo abe sikhokhela yedwa, kumele sihluthule thina sitshintshe indlela esesenza ngayo. Ngani? Ngoba khonokho esakwenzayo the bamqothi mna awundlovu uzavumela kakhulu la elizwini kade sibakhululeki kwenza konke abakwenzayo under i-new dispensation kamnankakho ngenxa yokuthi usekhululile lokho owekusenzwa umgabe esakunanzelela ukuthi umuntu lo i-constitution elizwe le constitution yepart kumnika amandla okwenza ama-decisions ayedwa okuyinto embi ungamelanga sivumele thina.
Mnumzana Ndlovu, wena ubone ngani umnumzana Chamisa yena angalethela ilizwe okungcono yini kulalokho kwenziwa ngumongameli Mnangagwa?
Umnumzana Chamisa uzayenza umnotho weZimbabwe uvuseleleke. Njengoba ekhulumile ngo-2008 sangena-ke uhulumende sibambene la iZanu PF. Lo uhulumende waletha imali, waletha US dollar, waletha ukuthi izinto zitholakale ezitolo, waletha ukuthi amatitsha abuyele ema-classroom, waletha ukuthi imfundo ivuselelwe, zonke izinto zabuyele endaweni yazo. Sithe sesiphumile uhulumende ngo-2013 yikho waqalisa khona ukuthi sibuyele njalo lapho sasikhona ngabo-2002 kuthi ngabo-2008. So kuyatshengisela i-capacity silayo, ama-lines efoni layena le efoni elingifonelekiyo bayithenga nge-$6,000 eyimali eyayithenga inkomo ngaleso sikhathi. Kodwa kathesi uChamisa uthe sengu-minister we-ITC saqalisa ukuwathenga ngedola. U-David Coulthard benza amatitha abuyele, badinga ukuthi isikolo zivuselele, abantwana bayafunda bayaphumelela, uhashimane ncube indadi bayivuselela. Yikho i-capacity balayo, uminister of finance bakutenda ibiti umnotho wabuyela endaweni yakho, wayespenda ngalokho esilakho, hhayi kwezanguphepha ukuthi baspenda udlula abalakho bese beboleke. Futhi lethemba thina naka-20 July abantwana beZimbabwe silethemba bazamvotela uChamisa, ilizwe lizaba mnandi, lizaba sweet, lizakuthela ithukela kube mnandi, abantu babuyele emsebenzini, abantu baqalise bazikhethele ukuthi mina ngifuna ukusebenza, mina ngifuna ukusebenza, hatho ukuthi sonke sikhela nge-informal sector kathesi. Kubi kuyatshengisela ukuthi ilizwe ke kalilababusi, ilizwe kalilabakhokheli. Esilakho ngama-resources, kodwa okhokhelayo ongalungisa kuthile kude kakho. Yikho-ke naka-30 July amaZimbabwe azafaka umaneja uChamisa nguye ozasikhokhela umnotho obuyele endaweni yawo obe muhle kakhulu, hatshe kwezanu PF.
Siyabonga. Ungasigqibela lingxoxo Alderman Dlovu?
Mina ngawugqiba ngokuthi awekathi sindeqinisa uChamisa akasoke abe la i-capacity yokuthi ayenze khonokho akukhulu akukhulumayo. It's easier said than done. Now mna ndeqinisa ukuthi mna ngikwakho ngiyumuntu ozawuthatha ilizwe leli asise lapho esikhangelele khona uma singamnika ithuba lokuthi asikhokhelelwa kathesi.
Itsho ngani njalo lokho engenile sekuke kwaba lobubelo yini njengoba abaningi besithi izinto lokho ezinjalo?
Now vele kuyabe kuhlola ukuthi umsithandekile ukuthi umuntu angazithwala namhlanje avuke ebeletha kusasa. Umuntu angazithwala ubeletha ngemva kwenyanga ezingu-9. Kodwa thina ngikwenzakala kwezinye iindawo ama-factory ngiyananzelela. Mina lapho engisebenza khona kathesi iminyaka le ephelileyo besilabantu abangu-30 kodwa kathesi sesivuselele kokuthi sesithathe silabantu abayi-230 njalo besinga-exporti ngaphandle, amazwe wonke sisaba ukuthi bangathenga ngaphansi kombuso kamgabe. Kodwa kathesi lanamhlanje ngithiyele emsebenzini kula bantu abavela kwelinye ilizwe bezothenga kithi, into engakaziyenzakali.
Lo ngu-Alderman David Ndlovu, isiphathamandla sebandla leZanu PF, obexoxa ndawonye lomnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance ekubandla le-PDP, bobabili bebekobulawayo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane,
Iqula lomanyano we-United Nations elise Democratic Republic of Congo lithi umomo oselizweni lelo ukhomba ukuthi alikalungeli ukhetho oluzaqhutshwa ekuphelweni kwawonalo umnyaka, okungabangela ukuthi lungabi ngolukhululekileyo. Umanyano lo uthi amalungiselelo ithi amalungelo oluntu ayiphulwa njalo abafuna ukutshengisela bayavinjwa. Idolobho le-Iga eJapan selethule umbiko othi lidinga abazafundisa abalwayo ngesiko lalelo lizwe abaziwa ngokuthi ngamaninja, kodwa liyawuphika lithi ayisiwo qiniso njalo abantu abawuzwisisanga kuhle. Abakade befuna ukuyafundisa amaninja kulelo lizwe ababhalele idolobho le-Iga bebevela eMelika, e-Italy, e-India, e-USA lamanye amazwe. Sithanda ukwamukela abasixhasayo kukhasi lethu le-VOA Indebele ku-Facebook lapho esilo mnumzana uCastin Simo Mzilankatha. Siyabonga ngokusilandela uNqobile Dube, uJuliet Moyo, loNomsa Elgiani. Ukusenjalo ke umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala elizweni umnumzana Obet Mpofu uthi ugatsha lwakhe luphumelele ukulungisa udaba lwama-roadblocks obelukhathaza abantu lapho bemiswa mahlayana njengamapholisa. Uthi amapholisa okwamanje aselubhekise kubatshayeli bezimota emigwaqweni bona abangasalandeli imithetho.
Uzakhumbula ukuthi khonapho ngisanda ukukhetha ukuba ngu-Home Affairs Minister ngabiza imihlangano eminingi khuluma lama-commanders amapholisa, ngibatshela ukuthi khona ama-roadblocks asoze kube asafunda ukuzwa nge-roadblock. I-roadblock okumele yenziwe kumele i-approve yimi personally as minister. Njalo nxa kule ndawo ofuna bafake lokuzeni imgoqo kumele i-approve yimi. So angi-approve i-roadblock lokho engangenayo, njalo angisoze ngi-approve i-roadblock ngokuthi amapholisa umsebenzi waso ama-roadblock umsebenzi wangokuletha ukuthula ezweni ngokukhangela ukuthi abantu basebenza izinto zabo bengala kuthuselwa kwabanye abantu, kumbe izigangi zisenza izinto zokuphambanisa uzibuse wethu lokusebenza kwethu, yiwumsebenzi wethu. Even e-training abatrenelwa ukuthi benze ama-roadblocks kuphela, batrenelwa ukuthi bananzelele ukuthula ezweni. Yikho esesikukhangele kathesi. Njalo ngiyathembisa ukuthi njengoba vele ngibambile khona ngale, ngizakwenza khonokho okwamapholisa afakelwa khona ezweni, afakelwa khona kuwonke amazwe ukuthi basebenze ukuthula kwelizwe. Yikho upresident wethu uvumelana lakho konke, njalo uyancoma uhlelo lwe-Home Affairs ukuthi izinto sekumele zisetshenzwe ngokuthula emapholiseni. Ngapha la bathatha izithupha, sithi wonke umuntu weZimbabwe kumele athathe isithupha, kungala kuthi lo ngumkhaladi, lo ngumkula, lo ngumkhiwa, lo ngubani. Kumele singamaZimbabweni sonke sithathe amaphepha alinganayo afana nayo, ngaphandle kwalabo abangafuni ukuthi bathathiswe ama-citizenship. Kodwa kula bantu abaningi asebahlala lapha, abazalelwa lapha, abakhulela lapha, abalilungelo elifanayo lalabo okuthiwa ngama-indigenous, ilizwe leli sifuna libe yilizwe lamaZimbabweni abalamaphepha alinganayo, kungala kuthi lo mhlophe kumbe umnyama mbubomvu kumbe uyini.
Kahle kahle kuyini elakulungisayo lapha?
Vele ama-birthcert afanana wonke. Nxa mntwana ezalwe eZimbabwe uyanikwa iphepha esibhedlela ayithathe isithupha esifana lesomunye kathi ozelwe kumbe engomkhaladi kumbe engomnye umhlobo. Ngakusela ukuthi ngathi kuqala kulama-00 ekugcineni laba abangathi ngabakhaladi kumbe amakhiwa kumbe ama-India. Kathesi wonke umuntu nxa ezalelwe empilo kumbe uzalelwe eParanyatwa uyanikwa iphepha ahambe ayethatha i-birth certificate efana nayo, lama-numbers inombolo zonke zifakwe njengazoenza ukuthi zifakelwa abanye abantu akuthiwa ngama-indigenous ama-Zimbabweni. Akusela ukuthi amaphepha atshengisele ngomhlobo etshiyeneyo abantu. sengumthetho esufakile lokho lama passport kuyafanana njalo kumbe i death certificate kuyafanana njalo akusela ukuthi ukukhona ukhangela iphepho ukuthi khona umuntu ngumhlobo kumbe umuntu wangathi sekukhangelwa kuphela ukuthi umuntu ngumZimbabwe but of course kulabanye abafuna ngcwethe amaphepha bathatha amaphepha kwamanye amazwe even bezalwe eZimbabwe kuyi choice yakuyi lungelo labo ukwenza njalo kodwa sithi wonke umuntu weZimbabwe kumele abe ngumuntu olamaphepha lezikondiso ezifanana
sesibuyela njalo emapholiseni lanxa abanengi bekwamukela ukuthi abasahlukuluzwa kuma roadblocks kodwa abanye bathi abantu sebezinzile kakhulu okwenza abanye bengasahloniphi imithetho yemgwaqo ngenxa yokungabi
lamaphepha kuyenzakala konke nxa vele usutshintsha unyawo usutshayisa istephu kuba lokunye okwenzakalayo yikho esikulungisayo khonokho kathe sinanzelele kakhulu kakhulu ukuthi khona kathe sabanye abantu sebentshakala sebengathi sebefuna ukwenza angathi yibo ababamba umthetho sikukhangele konke khonokho kathe kunjenje sesilama kulabantu abahamba ngezimoto bengalama number plates kulabantu abadlula ama-red lights kulabantu vele ipolisi lentsha esiyo esiyilungiselela ukuthi yona irane ilizwe ngokusemthethweni onika amandla amapholisa bakukhangele konke khonokho bazabotshwa abantu abephula umthetho bazabotshwa abantu abahamba ngezimoto ezingabhaliswanga ezingabhalwanga ezingaregistered bazabotshwa abantu abadlula ama-traffic lights bazabotshwa futhi abantu abadriva bengalama-licenses kumbe abadriva bengananzeleli ama-traffic regulations bazabotshwa bonke la bantu kathesi into eqakathekileyo kade siyikhangele yiyo ama-roadblock isiyimile ngothi yiyo kade sithwalisa ilizwe nzima ama-tourist sesesaba ukubuya ezimbabwe sesibhedelane layo leyo sesikhangele okunye manje kathesi ukuthi laba bephula umthetho bayiphula njani njengoba subona kathesi ukuthi vele sesiqalisile ukubopha futhi abantu abangathi balokungathembeki into ze-corruption into zokuthi benze izinto ezingekho emthethweni konke lokhu uzabona abantu sebebotshwa kathesi
Lowa ngumnumzana Obert Mpofu, umphathintambo ogatsha lukahulumente olubona ngokwenzakala elizweni. Sixoxelaye eseHarare. Umculo womfana wecholocho uzinja ziyamluma ohlabela ese South Africa esithi singamandebele. Sibonge laba abasilandela ke kukhasi lethu le Facebook kulo Bernard Nyoni kulo Musa Mazibuko yena othi izano kunini idlala ngabantu bafuna kuze kube njani. Ngombono wakhe ke lowo sibonge lawe Navigator siziba osilandelayo lapha ku Facebook kanye labanye. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington nisithi asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ntambama.